abantu kulilungelo labo ukudemonstrate into abayibona ingafanelanga noma into abayibona ingahambisani lezifuno zabo. So into esiyabe siyala into yokuthi mhlawumbe kube le violence, i-violence yinto esiyalayo, kodwa ke ukuthi abantu bahambe laphana bayetetoya batshengisele ukungasuthiseki ngendlela i-Pick n Pay esebenza ngakhona noma i-operator ngayo, mbona engathi abantu bavumelekile, kuyavuma njalo la ku-constitution kukhona ukuthi abantu nxa ama-crevices zabo engahambi bayavunyelwa ukuthi bayekwenza njengoba bekwenzile. Kuzithi mhlungu kakhulu babonkomo ukuthi abantwana abaningi abakhona laphana abakhona koBulawayo bahlezi abasebenzi. So nxa bekhona behlezi bengasebenzi, abanye baphethe ama-degree, abanye baphethe ama-diploma behlezi khona phaka koBulawayo, kuba losizi ukuthi ubusubona kusathathwa abantu from kwezinye izigaba bezolethwa laphana. Ngokwenzakala ngaleyo ndlela kuzakwenza ukuthi abantu bahluthukele zinhliziyo, njalo abantu babone ingathi sesiba lalokho esikubiza ngesikhiwa sithi tribalism. So kukanti mhlawumbe noma laleyo tribalism ingekho, kodwa nxa kusenzakala ngaleyo ndlela kusuke kudlondlobalise ibala lelo lithi tribalism, osokusuka sesiba lo mkhando omkhulu osusiba khona phakathi kwabantu besiNdebeleni labantu besesoneni.
Sesiside isikhathi abantu abaningi emathebelelendi bekhala ngokuthi imisebenzi emilutshwana ekhona iphiwa abantu abavela phandle kwalesi sigaba. Uhulumende yena ukhanya engelandaba lakho lokho, kumele aluphathe njani lolu daba?
Udaba lolu babunkomo kudala lusiba ngameva enyaweni zabantu abaningi ikakhulu emathoyilendi. Abantu behamba beqhula inhliziyo, beqhula indlela abaphathwa ngakhona ngokuthi abantu besishoneni bakhanya besiba layena le nto ukuthi nxa besiza bezosebenza ezindaweni zasemathoyilendi, lokho esikubiza ngesikhiwa sithi service delivery, babuya bezonceda abantu bemathoyilendi, kodwa ngokunjalo babe bengafuni ukuthi bakhulume indimi ezitholakala kulezo ndawo. Indimi noma kuyabe kukuthi noma isikhalanga noma isiNdebele noma isiTonga, abafuni ukuthi basikhulume bona, bafuna ukuthi babuye bekhulume isiShona kuphela, bengafuni ukuthi bakhulume lezo ndimi ezikhona. Kukanti nxa kukuthi abantu nxa befuna ukuthi babuye bezosebenza kwezinye indawo, abahambe bayekhuluma ulimi olukhulunywa kuleyo ndawo, kwenza ukuthi ukutshengisa ukuthi bayahlonipha indawo leyo abahleli kiyo. Kodwa bona babuya bele nto okuthiwa yi-security, abafuna ukuthi bazisoze bazifakela, bazitshele ukuthi bona ulimi lwabo abasoze balutshintshe, bazahlala bekhuluma lona. So nxa bengafuna ukuthi ulimi kufanele ukuthi bahambe besebenzela endaweni lapho okukhulunywa lezo ndimi lezo abayenelisi bazikhulume. Ngoba i-service delivery ufana ukuthi nxa usenza uma usenza i-customer service, kube yindlela yokuthi uphatha kahle abantu abahleli kule ndawo. Kodwa abantu nxa bengaphathekanga kuhle, ngeke kuzohambe ngendlela eqondileyo. Nxa uthi uyakhangela abantu indlela abakhalaza ngakhona emabhoda, uthele umuntu osebenza ukuthanyela ebhoda, kuzahamba kuyedingwa umuntu oza kuyevela eHarare khona ngale, umuntu ezothanyela ibhoda ese-Plumtree, umuntu ezothanyela ibhoda ese-Mathewu. Ubuso uzibuza ukuthi nxa kukuthi kuyeva kunjalo umuntu nxa ezathathwa esuka khona ngale, kuswelekela yini abantwana lezo zigodi abangasebenza noma abengenza eleyo msebenzi? Eminye imisebenzi engadingela qualification eyangathi, abantwana abanye bahlezi kulezo zigaba noma kubebhinga, bahlezi ebhinga laphana bengasebenzi balama-degree, kodwa besehluleka lokuthi bengavunyelwa ukuthi bayeqhathwa, kodwa kube sekusiyaqhatshwana ngento leyo yokuthi kuthiwa lo ngumntakamalume lo ngumzukulu.
Khona kahle kahle ukuze kungabi lokukhangelana ngemihlobo bo eZimbabwe kumele kwenziweni
ukuthi le nto leyi igwemeke ngendlela ukuthi kungagcini kusiba lokucwasana ngokomhlobo. Mina ngowami umbono ngibona ngathi into eqakathekileyo ngokuthi yona le nto engayitsho ngathi, okokuqala kuqakathekile ukuthi abantu nxa besiyasebenza endaweni abayasebenza kizo, noma ngumuntu wesiNdebele nxa efuna ukuthi asebenze emashonaleni, akayikhulumi isiShona khona ngalo. Nxa kukuthi umuntu wesishoneni nxa efuna ukuzosebenza endaweni yasemathebeleni, akabuye ezokhuluma ulimi olukhulunywa kule ndawo. Kodwa-ke nxa ukuthi lokho kusatshengisela khonkwalo ukuthi kulomunye ofuna ukuthi olwakho ulimi luzwa kade, yiko kuzagcina kusenza ukuthi kuvuthe amalanga bomlilo, ngoba kuphela sekuhlanganyela izinto eziningi. Sekuhlanganyela ukuthi into yokuqala abantu abaqhathwa kuleyo ndawo, okwesibili sekuhlanganyela ukuthi abantu babuya bezokhuluma indimi abantu abahlala kuleyo ndawo abangazwayo. So lokhuyana kwenza sobala ukuthi abantu bahluthukele zinhliziyo ngenxa yokuthi abaphathekanga kahle ngendlela ezimbili zonke. So ngibona ingathi lokhuyana yiko kungenza ukuthi izinto zingahambi ngendlela eqondileyo. Njalo okunye kuyafuna ukuthi uhulumende izinto zonalezi zingawuthatha kancane, kodwa ngokuthatha kancane, kodwa njengoba sibona kulokho kuqhubekela phambili kanje, abantu bazoba belokhu bekhuluma ngendaba yokuthi i-devolution of power. I-devolution of power yacelwa kudala ukuthi nxa akuvunyelwe kube le-devolution of power, but yabhalwa ku-constitution, but yangafuna uku-implementwa. So into leyana abantu basayihlongoza ukuthi i-devolution of power akutho ukuthi nxa kufakwa i-devolution of power sekusitho ukuthi abantu bezaxoshwa noma emaNdebeleni noma bezaxoshwa emashonaleni, kodwa kuyabe kusenzelwa ukuthi kufakwe izinto ngendlela eqondileyo. Njalo ikho kuzakwenza ukuthi abantu bahloniphane ngendlela eyo eqondileyo. So ngibona ngathi aba implemente into abayivumayo ukuthi bayivume ukuthi yenziwe bayibhala phansi ku constitution. Into ye division of power ngibona ngathi yiyo into engenza ukuthi lento le esiyibonayo isenzakala kanje ingaphindi yenzakala njalo. Ngoba asifuni ukuthi sibone sokugcina sokuba le violence ngendaba zokuthi abantu baqhathwa ngendlela eqondileyo.